So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesine mhla ka 8 ngompalakazi 2016 ngutungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wethula uhluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ka 2017 eza kupha ugatsha lwezomvikela izigidi ezingamakhulu amathathu kuthi ugatsha lwezempilakahle luthole izigidi ezingamatshumi amabili kuphela.
Ngoba ungayibona i-5 cents emuntwini oyi-1 asithini kusebenza abantu abayi 7 million bathenga ama-airtime ngedola kanye ngelanga, uyakusudonsa imali eningi kakhulu lapho.
Udaba lwesikhwama sokuphathisa abantwana besikolo ngemali olwebhimu ludala inkulumo ngemva kokwabelwa kwesigaba semandebeleni ingcosana nje. Inhlanganiso yamagqwetha esifazana eZimbabwe Women Lawyers Association ikuthaza ukulandelwa kwesisekelo sombuso esitsha kudaba lwamalungelo abesifazana isithi bayasilela ezikhundleni eziqakathekileyo.
Singakhangela emakhaya omama bengahamba besiyadinga imizi bayancitshwa kuthiwe imizi inikwa obaba. Njalo nxa sikhangela kusingathi khona yikuthi amagqwetha ethathe izindaba ezinceda uZulu ezabe zihlukuluza uZulu. Nganika isibonelo sendawo yasemaphisa.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ka-2017 ezemali engamadola angamabhiliyoni amane okuyimali eza kupha ugatsha lwezomvikela izigidi ezintathu i-$3 million kodwa ugatsha lwezempilakahle luthole amadola izigidi ezimbili i-$200 million kuphela. Uluhlu lolu luvele solo lesikwelete se-$400 million. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChinamasa utshela idala lephalamende ukuba lokhu esingesihle isimo somnotho njengoba zilokhu ezikhona inkinga ezilokhu zingumgoqo ekuthini uthuthuke. Wathi kunje uhulumende ekhangelele ukuthola amadola angamabhiliyoni amathathu 3.7 billion kodwa efunakalayo kumele kube ngengamabhiliyoni amane 4.1 billion. Lokhu kutsho ukuba sekuvele sekulesikwelede kungakangenwa kumnyaka ka-2017. Iningi yale mali uhulumende azayithola uChinamasa uthi kuzokuba yindleko eziqondiswa kumiholo yezisebenzi zikahulumende.
Budget policies in thrust would continue to play part in the drive towards the elimination of corruption.
Kodwa amalunga edalela ephalamende kakhulukazi akumabandla aphikisayo okubalisa uSenator Sibusisiwe Buda Masara oweMDCT bathi inzima libhajethi ethulwe nguChinamasa kakhulukazi kwezokungeniswa kwemali yohlobo lwama-bond notes.
Ukuthi kathesi kunje nje ama-bond notes akhona siphunguzwa ngawo umthwalo kade sithwalise nzima ukuthi imali ivele incane ilutshwane akutshintshanga lutho kulokhu abantu begcwele imizili ingaphele emabhenki.
Sekusungulwe umthelo wamasenti amahlanu kudola linye elizasetshenziswa ukuthenga umoya kamakhalekhukhwini. Limali isiya esikhwameni semali ezobhekana lezokulondoloza impilakahle kaZulu. Kesizwe umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode esipha umbono wakhe phezu kwalumthelo.
Ya, mina kuyandithokozisa kakhulu.
imali engancedi isibhedlela especially ama central hospitals lama provincial hospitals ade vele swela amadesi sangcono ngoba themba amadoni
lanxa kuzokube buhlungu eqaleni uzulu ebona ingani uyalahlekelwa uDr Labode uthi inyathelo leli lizolungisa indaba ngokuya kwesikhathi isisebenza le health fund
mina i health fund leve ngiyayemukela ngiyakwazi ukuthi sokuza ngezelela ubunzima ebantwini nxa uthena i 5 cents yana umuntu uyabe vele ethembe ukuthi uyajusa ngedola
uthi namasuthi isiqoqoqela sokuvuka komnotho welizwe yikuvuselelwa kwenhlangothi zonke zomnotho amankampani alungisa impahla kuleli kungenise imali yakwamanye amazwe ngemva kokuyithengisa hathi lesi simo ilizwe likiso lapho impahla eningi ithengwa ivelela phandle kwelizwe ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary yilo oluphiwe imali eningi ukwedlula ezinye zonke lolu gatsha luphiwe imali eyedlula kancinyane izigidi ezingamakhulu ayisitshiyagalombili ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
kunjalo nje abalwela amalungelo abesifazana sebetshayele uChinamasa ihlombe ngokwesula umthelo entweni esetshenziswa ukulungisa impahla esetshenziswa ngomama ngasese nxa besesikhathini ama-sanitary pads. Sixhume omunye wamalunga edale lephalamende ahlezi ekhankasela ukwehliswa kwentengo yempahla le unkosazana Tabita Khumalo.
Hayi uChinamasa owanamhlanje sizamtshayela ihlombe ukuthi yebona ye isifiso sethu njengabomama abamele umama ephalamende sasingesokuthi adla akhiphe imithelo uma sesisiyathenga ezitolo kodwa kuyakhombisa ukuthi yebona ye usendleleni yokulungisa ukuthi sigcine sesithenga lezi zembatho ngentengo ephansi kakhulu ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sizivikele njengabomama.
Wona abiza malini ama-sanitary pads?
Ayadula sibili ngoba ungakhangela kuya ngokuthi uyabe uhambe kuyiphi ishophu njalo kuya ngokuthi uyabe uthenge mhlobo bani. Kule minye imihlobo ekhiphileyo kodwa kayilunganga ngoba esikhathini esiningi igcina isisinika ama-infection njengabomama. So owezikhathi ungathenga ama-$5, $3, $2. Esikuthoyo ukuthi kayibe yintengo eyokuthi umama angazathandabuza uma inyanga iphela acabange ukuthi okuqakathekileyo yikuphi ukuthenga isinkwa kumbe ukuthenga izembatho zakhe ezenyanga yonke.
Ngozi bani kahle kahle umuntu wesifazana angazifaka kuyo ngokusebenzisa okunye nje okungalunganga endaweni yama-sanitary pads?
Ingozi ezaba khona uma umama besebenzisa izembatho zangaphansi ezingayisizo singakhangela amahlamvu, ama-newspaper, ama-tissue, isigqoko ezindala. Phambilini okwakhathesi yebona ye baza kuyenza i-infection kodwa phambilini sizabona ukuthi iningi labomama bethu bazabulawa yi-cervix cancer ngoba yidoti engena ngaphakathi kukamama engayinanzeleli athi nxa sejove iminyanga aqalise ukukhala nge-cervix cancer. Njalo udubo lukhona ngokuthi imithi yokuthi sicede i-infection eningi lawo iqaliseka kuko-$10 amanye ngama-$15.
Unkosazana Tabita Khumalo ngomeli lilunga letale lephalamende njalo ngomunye wamalunga etale ahlezi ekhankasela ukubana intengo yama-sanitary pads yehliswe. Lokhu sikudaba olufanayo izakhamizi zakoBulawayo leze sigaba seMandebeleni jikelele zamukele ibhajethi le ngembono ehlukeneyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma leStudio 7 ngeva kwamazwi kaMnumzana Chinamasa osakhulayo wakoBulawayo unkosikazi Nozipho Moyo uthi ibhajethi yalamhlanje imchiye elemibuzo embalwa njalo akajabuli ngomthelo abakhangelelwe ukubhadala ngeva kokuthenga ikhadi lokufona.
Indaba yebhajethi ekhulunywe namhlanje injenge lembuzo emnengi. Ngiza kuqala ngokuqala indaba ye 5% bekhangele ukuthi bazayicharge for i-airtime. Into mesinanze ukuthi nxa uthenga i-airtime vele sele tax. Kusasho ukuthi imizuzu esezayithola kuma airtime is becoming limited. I-government lokho ithatha imali kuZulu.
Umoyo ubike uba uyathemba ugatsha lezokhetho olwezekhi luzayitholiswa ngesikhathi imali abayithenjisiweyo. Umnumzana Mthokozi Sinyoni ohlala emaphandleni uvumelane lomoyo ethi udaba lokuqansa kwentengo yeparafini kuza kwenza baphile nzima.
Ithi yeparafini ayisisebenzeli thina ngoba thina esihlala emakhaya iparafini ayisayisebenzisa. Uthe abantu abaningi basebenzisa igasi. Abantu abaningi ekhaya vele igasi abakayisebenzisi. Abantu lokusebenzisa iparafini ukuthi silayithe sithini sesiyangena ngomnyama ezindlini silunywe izinyoka ngoba iparafini azabe singasenelisi ukulithenga.
Unyoni ubike ukuba kuhle ukuthi uhulumende alungiselele masinya ukuze izekhi ingasweli imali ngoba ihlala ikhala ngokusilela kwemali. Unyoni ubike ukuba ube lokudana ngendlela uChinamasa athule ngakhona ngemthelo wezisebenzi kunye lokuthi bazayithola yini ibhonasi.
Ede sokukhangelele kakhulu ukuthi kuma-civil servants labo uzakhuluma ngokuthi ama-bonuses azabhatalwa njani njalo nini. Kodwa uzithulele zwi uminista zange vela kukhulume ngitsho. Even i-taxation yakhona le ukuthi i-taxation izahamba nje abasakhulumi ngayo batsho ukuthi thina eZimbabwe vele i-tax ayisabhatalwa.
Umoyo osakhulayo usole kakhulu kwezemfundo ethi yebo bathole imali kodwa ukuthi kwakhiwe izikolo ezimbalwa kuyadanisa njalo izisebenzi zikahulumende zichiwe ebunzimeni ngoba abazi ukuthi bayathola yini ibonus.
Uzwe futhi into emanganisile umuntu evula umlomo esithi kuza yakhwa izikolo eziyi-14 nationally into esingayivulela umlomo. Mina sithi uzakhuluma ukuthi hayi maybe per district siza yakha i-secondary le-primary lokhu kundanisile kakhulu. Kungasenani uke wabamba intweni yama-election wathi imali iphumile i-94 million imali eningi.
Umnumzana Nkululeko Dube uvumelane lo moyo ethi ibhajethi kaChinamasa ibingelamkantsho njalo yena usebenzela eSouth Africa kuzaba nzima kulabo abafuna ukutshala imali ekhaya ngoba iZimbabwe iyabumba imithetho kodwa ingalandelwa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Ungomunye wabo muli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda. +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Live talk namuhla kuhlandla asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabo mama ezindlini, umkhankaso we 16 days of gender activism. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Umsekeli kamphathi ntambo wendaba eziphathelane lezi sebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Tapiwa Matangaize wethule uluhlu lwenani labantwana besikolo abaphathiswe ngemali yemfundo lemihloliso phansi kohlelo lwe-Basic Education Assistance Module iBEAM. Uluhlu lolu lukhomba ukuba idolobho lakoBulawayo yilo elilesilinganiso esiphansi ukwedlula izigaba zonke zelizwe ezithole lolu ncedo. Kulabantwana bedlula kancane amakhulu amabili 222 kuphela abaphathiswe abaphathisiweyo kulase Harare. Lapho kuphathiswe khona abantwana abangamakhulu pose ayitobamnemunye 851. Imashingo yona ibele nkulungwane pose ezimbili i-532. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Butler Tambo, ingcweti kwezemfundo endawonye lonkosazana Silethemba Mathe, wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women in Leadership and Development onguye osungula lingxoxo.
Nxa sikhangela ama-statistics awe-government lawa awe-allocation e-BIM, ngibona engani kubalutshwane kakhulu le mali e-allocatiweyo for 20 for 2017 incane kakhulu nxa usiyicompare lamanye ama-provinces. Kubangwa yini ukuthi banike iBulawayo imali encane kangako khona nxa sikhangela ama-statistics e-poverty akhitshwa njalo yi-government? Ama-regions a-poverty stricken achaye kakhulu ikuhlupheka angapha emathepheleleni.
Newethu, wena ke umbono wakho
engubonayo lapha ukuthi simele sikhangelisise ukuthi basebenzise indlela bani ukuthi baze basike ukuthi abantwana abadubeka kakhulu, ngoba ukhanya ngani i-Midlands the Mashingo yengani ilabantwana abaningi kakhulu. Mbona ngani ungathi sikukhangelisisa kungabe kusetshenziswa ama-figures lawo esingathi ngawe-Zimstat awe-census. Ungakhangela ngo-2012 becina ukwenza le census, kwakukhanya into ama-province ona lawo yiwala abantu nje, abantu jikelele abaningi kakhulu. IBulawayo ngase siyikhangela bona bathi ilabantu abangedlula kumbe slightly over 600,000. So singakhangelisisa khonokho yikho okunye abangabe bekusebenzisile ukuthi baze bafike kuthini koBulawayo asibikeni abantwana abalutshwana kangaka kumbe abaningi kangaka. Ungayisikho ukuthi I'm justifying kumbe ngithi kulungile khonokho okwenzakeleni.
Kodwa ke phela uthe esethula umbiko lowo isiphathamandla sikahulumende uMatangaidze ebikela idale lephalamende uphonguba wathi bhadla wapha izinombolo zonke zona lezo ngazange achasise.
Asikukhangelisiseni kahle kahle, sizibuzeni ukuthi khona lokhu inombolo zona lezi zivelela ngaphi. Mina lapha ngizama ukucubungula ukuthi zingabe zivelela ngaphi, yikho bemphethe ngathi hayi kumbe kungabe kuyindaba ye-census abayisebenzisileyo. Kodwa nxa sesikhangela ekuthini indawo ezidubeka kakhulu kule phepha elikhitshiweyo mbona phakathi laphakathi komnyaka okuthiwa yi-poverty reduction strategy paper, yona ebitshengisela ukuthi iprovinsi ye-Mate North yiyo elabantu abadubeka kakhulu. Iphepha mna lelitshengisa ukuthi 81% yabantu be-Mate North ngabadubekayo, abadubeka kakhulu abampofu bekuthiwa bayi-36%. So nxa sesikhangela khona ukudubeka kumbuthi abantu abampofu bangaphi, eqinisweni abantu abampofu kakhulu basemathebelelendi. Nxa sesibuya kanjalo sesesikhangela inombolo ezibuye zakhitshwa ngabe-National AIDS Council ezibuye zasitshengisela ukuthi abantu lapho kule-HIV AIDS eningi khona kakhulu, kutshengisela ukuthi kakhulu emathebelelendi kanjalo. So nxa sesikhangela khonokho sesesi-right, nxa i-HIV and AIDS ichaye kakhulu emathebelelendi kutsho ukuthi intandane seziningi emathebelelendi, kutsho ukuthi lawo esingathi ngama-child headed households lalabo esingathi ngama-orphans and vulnerable children ngesilungu, bona baze sebesengaphi, sebesemathibeleleni kakhulu.
Udubo lungaba yikuthi inombolo ezisuka kucwaningo lwe-census lungabe luphosisa na? Asikhangele Silethemba ukuthi i-census ithi inani labantu abangapho ngasemhlubulweni wemathebelelendi balutshwane kulezinye izigaba.
Leyo yindaba eyayiphikiswa ngabantu abaningi abahlala koBulawayo besithi basiqambela amanga ukuthi sibalutshwane ngalolu hlobo, ngoba into ekhona nxa kubalwa lapho mina ngiyabe ngizibuza ukuthi iBulawayo isigcwele kakhulu abantu abangasuki koBulawayo abasuka kuma-emashonaland ngale. So nxa bebalwa bayabalwa yini lapha koBulawayo phinde beyebalwa futhi kibo na?
Ubandlululo lolu lungabe lubangelwa zinombolo zona lezini ezisuka ku-census amne wethu?
Mina ukuthi ngithi inombolo ze-census zingamanga, hayi khonokho angeke ngikutsho. Ngenxa yokuthi okwamanje akula omnye umuntu obe wayenza eyakhe yedwa i-census wasesitoda hayi koBulawayo lina belitheko labantu abayi-600,000. Kodwa thina sithe sesicubungula sabona ukuthi hayi kumbe kulabantu abayi-800 kumbe 900,000. Njengoba kungela ezinye inombolo esingazisebenzisa outside of zona lezi eseziphiwe yi-census, esiziphiwe iZimstat, izinombolo esizazisebenzisa yindlela engawukhangela ngakhona. Xa sesikhangelisisa koBulawayo, abantu abaningi sebasuka koBulawayo. Into leyo yaqalisanga namhlanje. Ngabo 1940-1950 kwasekuvele ule nto eyethiwa iwenela. Ngama-1980s kusithi kungani kusiba lodlakela khona phana emathebeleleni kanjalo. Abanye abaningi basuka futhi baya kwamanye amazwe, bayeGoli, bayeBotswana, lamanye amazwe amaningi-ningi. So khonokho ngenye indlela esingawukhangela ngakhona ukuthi iBulawayo sesele silabantu abalutshwana. Sesesikhangele ukuthi ama-industry amaningi ebekoBulawayo. Kodwa ama-industry wona lawa sebeyavala, especially lawa esingathi ngawe-textiles akade ethunga impahla lani lani. Ngenxa savala ama-industry wona lawa, iningi labantu ade bevele besebenza khona phana sebasuka labo. Okutsho ukuthi koBulawayo eqinisweni abantu balutshwana ngendlela engibona ngakhona mina.
Lo ngumnumzana Butler Tambo, ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni lonkosazana Sletemba Mathe, onhlanganiso elwelamalungelo abesifazana i-Women in Leadership and Development. Bebelo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Inhlanganiso yamagqwetha Uxolo, abasakhulayo bakoBulawayo basolwa ngabadala abaningi ngoba bathi sebekhohlwa ulimi lwabo njalo lamasiko abo. Lokho sokwenze ukuthi abantu abafana lomnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, ongumqondisi wenhlanganiso yeAmagugu International Heritage Center, ukuthi asungule umbukiso we-Festive Season Cultural Experience mhlaka 18 kulinyanga. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo Nyathi.
I-Festive Season Cultural Experience luhlelo oluqoqwe yi-Amagugu International Heritage Center. Sinhlanganiso etholakala emadojeni, umlando wethu kuyikulondoloza lokuthuthukisa isiko labansundu ikakhulu amaNdebele.
Kuyini abantu abangakukhangelela kulo mhlangano?
Imagugu ilenhlelo eziningi ezifana lama-traditional games. Kule qembu lethu okuthiwa ngamagagasi olwandle, ingozi thuthu, babe bekhona labo. Weso siba khona njalo omunye ujaha la esambonayo khona le madojini othiwa uNkosini Dlovu, otshaya ingungu zakhe azibazela zona nje ngezinto zemvelo. Awumfana wakhona ungambona etshaya ikataro yamangala lokuthi kati ungenele idlozi bani. I-highlight nje ayikosa inyama phezu kwedwala.
Lo mhlangano unjani? Ngowabantu abadala na kumbe abantwana bayavunyelwa ukuba khona?
Abantwana yibo kakhulu vele esifisa ukuthi babuye ngoba yibo asebekhula ngesikhathi lapho esisiphi sekule globalization, lapho esinazelela khona ukuthi amasiko akithi endulo yiwo asilelayo. So thina sithi kababuye bazofunda ukuthi badivele bona bavelaphi njengabantu abansundu.
Laba abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lalo mhlangano bangawuthola ngaphi?
Uhlelo luqoqwa yi-Amagugu International Heritage Center. Sile ofisi koBulawayo eku 409 York House isekhoneni lika Herbert Chitepo lo 8 Avenue. 409 nxa ufuna ukubhadala, kodwa nxa ungenelisi ukufika uzosibona. Siyamukela njalo i-Eco Cash. Inamba ezamukela imali leyo ngu 0773017831. Nxa ule moto yakho ungafisi ukungena ebhasini lawe, siyakwamukela. Umahluko nje ukuthi hayi indleko yakho ize kwehla iye ku-$5, kodwa siyabe singasakuniki inyama lamanamnede, uyabe usuzathenga wedwa, kuyabe kukhona kuthengiswa.
Lo ngumnumzana Butholezwe Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yamagugu International Heritage Center, njalo ube ukhuluma lo Mike Wobe weStudio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ebezikuhlelo lokuthuthukiswa kwenkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo iOlwe Community Solutions eMelika ziyabuyela ekhaya namuhla. Zigqibe izifundo zemakolishini lokusebenzelana lenhlanganiso ezijiyeneyo izolo. Omunye wabo kasenelisanga ukuqeda isifundo lezi ngenxa yokuthi wayezithwele eqalisa uhlelo lolu oluthatha inyanga ezine. Uhlelo lolu lungenwa zinkokheli zenhlanganiso ezivela emazweni achiyeneyo ekhangelane lezombangazwe ezokuguquka komkhathi ezemvelo labesifazana. Asizweni umnumzana Njabulo Moyo oyimbongi lomlobi osathuthukayo exoxa ngohlelo lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi, uhlelo luqhube ngendlela ikakhulu ngasikhangelela ukubana njengabo ntanga sitholile ithuba lokuhamba ezigabeni ezishiyeneyo zeMelika lapho esiyenze umsebenzi wokuncedisana nenhlanganiso ezikhona lapha, umsebenzi oshiyeneyo omunye ogoqela ukufundisa, ugoqela ukuphatheka kwabontanga endleleni zokuthuthukisa, ukuphatheka kwabesifazane endleleni zokuthuthukisa izigaba. Sesidibene njalo lapho kade sithola khona izicoco zokuqeda uhlelo lokunye nje kade sikwenza okugoqela ukufundisa ngalokho esikufundileyo lapha kade sisebenzela khona.
Singathi ke okuthaphe lapha kukwini?
Engithapheka lapha kakhulu yindlela okusetshenzwa ngayo kusebenzisa esingathi i-technology. Ngasinanzelela imfundo okuningi okusetshenziswayo ukubana mhlawumbe udinga ukuthi ubize abantu uzofundisa, kukhona okusetshenziswayo okugoqela abakubiza besithi Eventbrite, okuyindlela engibona engani ikhaliphile kakhulu yokuqoqa abantu. Loba nje kwesinye isikhathi masiphindele emakhaya siyananzelela ukubana lokho abathi internet kunzima ukubana sikuthole ukuze sikusebenzise. Kwesinye isikhathi ngenxa yendleko zemali, kwesinye isikhathi kungenxa ukubana iyabe ingekho esigabeni ezijene ikakhulu emakhaya.
Singathi ke ozafika ukwenza eZimbabwe ongathi utaphile lapha ohambelana nakho lokubuyi?
Mina ngikhangelele kakhulu ukubana ngiyenelise ukufundisa abanye ontanga inhlelo ezigoqela amalungelo abontanga, amalungelo abomama. Njalo ngikhangelele ukubana ngibe lohlelo lokwenza esithi ngama-vocational training skills.
UNjabulo Moyo yimbongi njalo ungumlobi ubekhuluma khonapha eWashington DC lo Gibbs Dube weStudio 7. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lezetherapy ibulawayo leLeboso 90 iwase finyelele kumafinal enkezo yeJoshua Mqabuko Nkomo Top 8. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lezetherapy ibulawayo lifinyelele ukuyadlala kufinal yomncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8 ngemva kokuba linqobele emagagasi nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa emdlalweni wokuqala odlalwe ngehola lethumi lambili. Isikhathi besiphelela amaqembu engujikile obhanqa 0-0. Emdlalweni wesibili iqembu leBoso 90 lihlohle kabili ngehlandla lakuqala lomdlalo lahle lavala ngeBeju umdlalo waze wafika emaphethelweni. Ekhuluma ngemva komdlalo umqeqeshi weqembu leZPC Wange uNjabulo Dube ukhale ngokuba abafana bakhe bebekhathele ngemva kokuba beleli behamba besiza kobulawayo ukuzodlala kulomncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8.
Sibatshela izolo ukuthi we have got a game tomorrow in Bulawayo. And there's a traveler ebusuku bonke sazofika lapha ekuseni. And I think that physically and mentally abafana badinile and bebengazilungiselelanga for igame and asikwanzanga lokuthi sifike siregroup strain as a team.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu leBoso 90 uMelusi Mabaleka Sibanda utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokwenelisa ukufinyelela kufinal yenkezo yeJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8. Loba nje leli qembu belivele lingekho kulumncintiswano ngoba liphuthe imidlalo yalonyaka kusigaba seSouthern Region Soccer League lingekho endaweni eziyithoba minambili eziphezu kwengalane. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahale zansi ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uchinamasa wethula ibhajethi yomnyaka ozayo njalo ugatsha lwezomvikela luthole imali edlula eyogatsha lwezempilakahle. Ayike kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Salani ku Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.